ndaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane.
Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyene belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili se-lockdown. Abantu bekhuthazwa ukugqoka ama-mask nxa bephuma ezindlini.
Asikholweke kulokhu ukuthi kuzokuba yileyo ndlela ukuthi ifakile ama-conditions imele kamayinikeza imali, yathi sifisa ukuthi imali lisetshenziswe kanje, sifuna futhi ukuthi if niyenza i-accounting yakhona lisivezele lokhu nalokhu nalokhu.
Elemelika namuhla lithi linikeze eleZimbabwe izigidi ezintathu zamadola $3 million enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Abe-World Health Organization baveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni olwe-immunization ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili ese-level 2 e-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye, i-3,529,408. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu asebedlula isigidi 1,159,245. Ukuthi asebebulawe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 248,025. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebesedlula isigidi 1,159,102. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amane lane 44,483 asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,801. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili lengxenye 14,921. Ingcwethi kwezemithetho lakwezempilakahle zithi uZulu kumele azame ukulandela iziqondiso zesigaba sesibili se-level 2 ye-lockdown ezithi abantu sebevunyelwa ukuphuma ezindlini kodwa begqoke izembatho ezivala ubuso, ama-mask, emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula komkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho obekwe nguhulumende uthi abantu sebevunyelwa ukuphuma ezindlini, ikakhulu labo abaya emsebenzini labalokuqakathekileyo abakwenzayo edolobheni, kodwa ukuze benze lokhu kumele bagqoke amamaski. Udokotela Gary Shaba uthi abantu kumele balandele iziqondiso lezi ngoba zisenzela ukulondoloza impilo yabo.
Ngokuba ku-stage 2 wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho sihamba khona sibe sigqoke amamaski. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawo amamaski athengiswayo, lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala. Nxa kungomama, amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise amamaski.
Umeli webhinga edayele ephalamende, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uchasisa lomthetho
ukuthi umuntu angabonakala engagqokanga imask edolobheni ngalesi sikhathi lo muntu kuyajeziswa ngefine ye 36,000 kumbe ukuba sejele umnyaka owodwa okwakuqala wothi ke ngikhulume mbijana nje ngama ngama fines kanye lesigwebo sokuthi umuntu uyakuyejele kumbe akayejele nxa ngukhangele khonoko vele ngumsebenzi wedale leParliament ukuthi khona lilungise umthetho bese lisithi umuntu angehluleka ukulandelela lo mthetho lo muntu uyajeziswa ngayiphi indlela
okugcizelwe ngummeli wenkulumane edale eParliament umnumzana ucacaphulu
Statutory Instrument 99 le ithi ifind yokwehluleka ukugqoka imask ngulevel 12 ngibona ngazani ungakhangela usection 50 Republic Health Act okuyiyo evumela uminister ukuthi enze ama regulations le order enale esikhuluma ngayo ukuthi uminister kumele aphe ifine efika ku level 8 kuphela so ngokupha ifine efika ku level 12 uminister ngibona ngani wephule umweqe umthetho njalo ngibona ngazani indaba le nxa ifika eParliament iParliament izayala
Kodwa elinye igqwetha umnumzana Nkosi yabo Sibanda uthi lumthetho uzanceda ukuba abantu bangathelani lomkhuhlane.
Uma sikhangelane lomthetho lo siyajabula ngoba vele yiso isinqumo okumele uhulumende asithathe ukuba abantu bagqoke lolu phawu lwe-face mask.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Regina Ruiz uthi ama-mask ayadura kwabaningi. Kwele Zimbabwe.
Ama mask ayadura kakhulu. Sina imali yakhona kasilayo lawa angozuzwe la angaqedakaliyo. Siwabona ithengiswa ngama 20 pound, 30 pound khonapho kusiya ngayona leyo olayo. So sina sesiyenza okokuzilungisela lawa wendlini kodwa sikwazi ukuthi iziphatha amandla ziyawavuma yini. Kumbusa uzathu sihambe usuyiqokile ucine usuhluphana labakhulu bakhona sazi.
Izitolo ezifana labo OK le Pick n Pay namhlanje bezingavumeli abantu ukuba bangene bathenge bengela amamaski ukuthi amavinkili amancane abengakudingisisi lokhu loba nje abezempila kahle besithi kunganceda ukuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umkhuhlane we-COVID-19 usuhlasele abantu abangamajumi amathathu lane 34 kule nkuthazo yokuba uhulumende aqhubeke ehlula abantu ukuze labo abalawo bengawusabalelisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Elemelika namhlalithi linikeze eZimbabwe izigidi ezintathu zamadola, $3 million, enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Umbiko lo wethulwe isigodlo seMelika elizweni, sona esigcizelele ukuthi imali esiyiphe eZimbabwe ukulwisana laleli gcikwane isifike izigidi eziyisithupha. Ngonyanga ezedluleyo, eZimbabwe lithole imali kanye lempahla zokusebenzisa kunhlelo ze-coronavirus. Lokho kwenzakala uhulumende esithi ukhuthaza amankampani ukuthi ezihlolele izisebenzi zawo igcikwane leli. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Amazwe akuzamayo ukuthi njengoba sesiyi-global village and abantu besuka kulizwe elithile besiya elizweni elithile. For example, abantu basuka eZimbabwe baye eMelika njengokusho ukuthi eMelika yiwe enikeze isipho. Amazwe la azibhekele wona ukuthi uvikelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane ubuye ubuyele futhi ngenxa yama-conditions amanye amazwe. So injongo ukuthi kuvikelwe umhlaba wonke jikelele ukuthi into lengabuyi futhi imemetheke ibe nkulu. Yebo, kukhona inhliziyo enhle entweni ezifana nalezo ukuthi umuntu maye kunikeza ulutho ukunikezela wena ukuthi uyakusiza ngoba uyakuthanda. But siyazi ukuthi endabeni zezempangazwe nezobudlelwane zamazwe kakhulukazi kubhekwe khona ukuthi kuvikelwe ukuthi if kulimaza iZimbabwe kuzomemetheka futhi kubuyele umhlaba wonke. Kodwa-ke endabeni yemali ukuthi izosetshenziswa ngemfanelo, hhayi, lokho ngeke vele sibekwazi ngeqiniso. Engizokukholwa kodwa ukuthi ilizwe elifana neAmerika mali inikeza iZimbabwe imali liyabe lizozama ngazo zonke indlela ukuthi eqinisweni leyo mali iye kulokhu ethe ifisa ukuba isetshenziswe kukho. Asikholweke kulokhu ukuthi kuzokuba yileyo ndlela ukuthi ifakile ama-conditions imele kamayinikeza imali yathi sifisa ukuthi imali lisetshenziswe kanje, sifuna futhi ukuthi if niyenza i-accounting yakhona lisivezele lokhu nalokhu nalokhu. Of course iyakwazi ukuthi abantu ekugcineni bagcina be-create even nendlela zenezo zoku-accounta zaba yilezo zokuntshontsha futhi. So ngeke sibe iqiniso lapho, akulo ngaphansi sanda sakade mina ngiyazi imali lezo sitshenziswa ngendlela. Ngeke, ngoba siyayazi ihulumende yeZimbabwe ukuthi ikusime sinjani. So ngeke kube khona ongathi yena hayi neqiniso izosetshenziswa ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uthi amakampani kumele azidingele impahla zokuhlola abantu, ama-testing kits, izisebenzi nxa sezibuyela emsebenzini. Singathi imali le evela kwamanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ayeneli yini ukuthi uhulumende athwale wonke umthwalo?
Wele amakampani ukuthi azidingele imithini yokutesta, bekufuze ukuthi siyikhangelele vele ngoba iZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyawasenga amakampani, ungumkhaza emakampanini.
Lowo ngumnumzana Bernard Bekelizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live talk namuhla siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule sihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane liziphiwa ngu-Praxitus Jeremiah, abantu abangaba zinkulungwane ezintathu lengxinye 3500 abangela mizi abahlala emigwaqweni edolobheni le-New York khonapha eMelika babikwa sebengezelelwe inhlupho abavele bebhekane lazo empilweni ngalesi sikhathi sokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, njengoba bengasela lapho abangagezela khona izakhiwo eziningi ezisetshenziswa nguzulu zivaliwe ngesikhathi se-lockdown. Owasebenza okweminyaka eminingi ekongeni izigulane lapho zithwalwa ngemota yezigulane i-ambulance, u-retired Colorado paramedic Paul Carey obulewe ngumkhuhlane we-coronavirus ngemva kokuza edolobheni le-New York ukuzoncedisa ukulwisana lokuqhamuka komkhuhlane lo engaholiswa evolontiya. Unikezwe inhlonipho yeqhawe, isidumbu sakhe singakathwalwa yindizamthina sisiwa lapho adabuka khona eDenver esigabeni seColorado khonapha eMelika. Kwele Angola, lanxa umongameli Joao Lourenço eqhelise iziqondiso zokuvalwa kwelizwe kuze kuyefika umhlaka 10 yona le inyanga ngankwenkwezi, leyi ilockdown isiphelile ezigabeni ezilishumi lasikhombisa 17 lapho kungatholakalanga khona abantu abahlaselwe yi-COVID-19. Sizigqiba-ke lapha iindaba zethu ngamafitshane ezivela kwamanye amazwe. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphazamiseka kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni enjengabondingindi leminye. Ngalesi isikhathi ohulumende bemazweni amaningi sebeqakathekisa ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu ezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaze abazali ukuba loba besebunzimeni be-COVID-19 bangayeki ukuyahlabisa lokuthontisela abantwana imithi yokubavikela emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu emakilinika aseduze labo njengenjayelo. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuvikela abantwana kumikhuhlane ehlukeneyo, iJohn Snow Research and Training Institute, unkosikazi Adelaide Elno Shelley uchasisa imikhuhlane abayivikelayo besebenzelana lohulumende weZimbabwe.
Ilunga leli lincedisana legatsha lezempilo kahle yabantwana eZimbabwe. Sihlaba amajekiseni awokuvikela imikhuhlane yabantwana. Imikhuhlane le enjengofuba, iTB, amaketane, lakho esithi tetanus, ukugogeka, ipoliomyelitis, lo mkhuhlane wesihlabo, inyumonia, lokuvuvuka kwesibindi, lokho esithi hepatitis B, isihudo lesi esibangwa ligciwane le-rota.
Unkosikazi Shelley wengeze echasisa ukuthi abantwana bavikelwa njani kule imikhuhlane.
Abantwana laba sibanika kamajekiseni beqalisa ukuzalwa siba okuvikela ufuba baze bafike iminyaka owodwa lesithupha 18 months.
Uchasise njalo kabanzi ngohlelo osolusungulwe nguhulumende lokuvikela abantwana abangamankazana kumkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Kodwa kugovernment useqalise njalo ukupha abantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane le-HPV eyilo elenza uvukuzane yomlomo wesibeletho. So leli ijekiseni liphiwa amantombazana ezikolo aku-grade 5 lalabo abangekho ezikolo abeleminyaka elithumi.
Ngomkhuhlane wegciwane le-COVID-19 unkosikazi Shelley ukhuthaze uZulu ukuba ahlanzeke ngoba akukabi lejekiseni yokuvikela.
Kulomnyaka sizaba lenkinga yokuthi sesilomkhuhlane lo omutsha ofikileyo owe-COVID-19. Umkhuhlane lo njengoba ungakabi lejekiseni wokuvikela kuzaba le problem enkulu kakhulu ngokuthi ukuvikeleka kwakhona ikuhlala ezindlini, ukugeza izandla, konke lokungahambi siyebuthana. Umkhuhlane lo uzakwenza ukuthi amajekiseni la esiwapha abantwana abe sesehla, and amajekiseni la esipha abantwana angehla, imikhuhlane yonke leyana eyasesiyiqedile izaphenduka. Lingayekeli ukuhambisa abantwana ukuthi bayehlaba amajekiseni wabo ukuvikela imikhuhlane.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya laye ugcizelele ekuthini i-COVID-19 ilakho ukuzaphazamisa uhlelo lokuhlabisa lokuthontisela abantwana.
Umkhuhlane we-coronavirus mubi kakhulu lapha e-Africa ngoba uyaphazamisa into eziningi ezinjengokuthi abantwana bazuze ama-immunization. Omama bayaswela ukuthi bahambe njani ukuyahlabisa umntwana. Silethemba ukuthi ama-lockdown la azaphela ngesikhathi esizayo, abantwana bazuze ama-vaccinations bengakahlaselwa imikhuhlane yona le ehlasela abantwana abangakahlatshiswa ngamajekiseni.
Ilunga lekomiti yezempilakahle edalele ePhalamende unkosikazi Chelesile Mahlangu ukhuthaze omama ukuba bengayeki ukuyahlabisa abantwana kanye lokubaqalisa emakilinika wonke avuliwe ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19.
Njengoba siphakathi komkhuhlane lo we-COVID-19, ngithanda ukulixwayisa ukuthi singalibali phela ukuhambisa abantwana esikalini ukuyahoya lokuyahlatshwa amanjekishini la afanele le lingakhohlwa bomama ukuhamba le ezibhedlele lewe yisabantwana bahlatshwe bathontiselwe.
Idolobho lakobulawayo lilamakilinika ekhansili angamachumi amabili lanye wonke avuliwe ngesikhathi lesi se-lockdown. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethule imibiko ithi ikhathazekile ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abantwana abaningi belakho ukwehluleka ukuthola amajekiseni okubavikela imikhuhlane ngoba amazwe amaningi ikakhulu e-Africa ebhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Loba nje kulamabhizimusi amaningi avunyelwe ukuqala umsebenzi lamuhla kwele South Africa, iningi labeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha, ezokuzithokozisa, lezokuthutha bakhala ezimathonsi njengoba la amabhizimusi elokhu engekavunyelwa ukusebenza. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Kulezi sebenzi ezidlula isigidi 1.5 million ezibuyele emsebenzini kwele South Africa lamhlanje ngemva kokuba ukwenqatshelwa kwabantu ukuphuma ezindlini ngenxa ye-coronavirus kwehlile kusuka kusigaba sesihlanu kwaya kwesesine. Kodwa-ke izalwane zeZimbabwe zikhala ezimathonsi. Iningi labeZimbabwe laba basebenza endaweni zokudlela lasemahoteleni. Kodwa-ke phansi kwehlandla lesine, indawo zokudlela zivunyelwa kuphela ukupheka ukudla kuthunyelwe ezindlini. Lokho kuthiye izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezihambisa ukudla ematafuleni zingela mvumo yokubuyela emsebenzini. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Ndlovu uthi lokhu sekubachiye bengazi ukuthi izozala nkomoni.
Ngathi mostly nje abantu bangaphandle abane sithwele nzima kakhulu kakhulu kakhulu. Because impilo yethu isema-restaurant and i-restaurant survivor nge-day to day, imali engenayo. So nxa sivalile nje amarenti, ama-TV omele abhadale ukudla, asikwazi sophila ngayo nabantwana ekhaya le. Uma kungenzeka izikolo zivulwe ngama-school fees afunekayo, ama-transport money, ziphume abantu okungela income ebuyayo.
Nakolunye uhlangothi iningi labeZimbabwe laba abasebenza kumabhizimusi okwakha, labo abazokuqala kusebenza njengoba kuvunyelwa kuphela abenza imisebenzi yokwakha ephuthumayo lenhlelo zokwakha zikahulumende. Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Butho Mpofu uthi le yinto esibachiye bengazi ukuthi bazaphila njani.
Ngiphatheke kabi kakhulu ngoba masithanda ukubheka thina uconstruction makuthi January, February, March akuzona inyanga ezinhle vele kithi. So siyaqala ukungathi siyahlumanyana makuthi April, May bekuzoba kuhle kakhulu sivulelwe sisebenze. Uma singasavulelwanga sesiyophatheka kabi kakhulu kodwa kungebe kube kungekho esingakwenza.
Iningi labeZimbabwe laba osekudlule inyanga bevalelwe ezindlini bathi abasela kudla imali yemithelo yezindlu kanye le mali yokuhlawula izikwelede zabo ezitolo. UBheki Malinga isizalwane seZimbabwe osebenza ngezokuzithokozisa ezibalisa imiculo. Le yinto enziwa ngamakhulu ezalwane zeZimbabwe kwele South Africa, kodwa-ke abaculi kabavunyelwa ukubuthanisa abantu bebathokozisa. Lokhu umculo Malinga uthi sekubadlisa imbuya ngoluthi.
Sivele savaleleka sisakwazi ukuhambisa umsebenzi wethu ebantwini. Asisakwazi ukubonakalisa umsebenzi wethu ebantwini ngoba la kumaphephandaba kukancane ukuthi sitholakale la kumabonakude. Piracy ihamba ikhuphuke futhi sisakwazi ukwenza amashow. Into yakhona iyasilimaza kakhulu kakhulu kakhulu.
Umculo wethu lotho Great Sounds uThamsanqa Sibanda uthi nxa kungaqhubeka kunje abantu bazafela ezindlini.
Kule cebo elihlele njengohulumende kodwa isikhalo sithi sona ungaze kudonse kakhulu ngoba abanye ziningi izinhlelo ebezidinge ukubana zenzeke kodwa njengoba kusibanje kulokhu kuma kusibanje kuthi ukuthi ikati lizokudlalela eziko njengabantu bangaphandle kusuka kube nzima.
Kusenjalo uhulumende uthi ukuvulelwa kwamanye amabhizimusi ukuthi lawo aqale ukusebenza kuza kuya ngokwehla kwenani labantu ababanjwa ligciwane le-coronavirus. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
I Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders selibuthanise amadola adlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,000 okuyimali ezaphathisa ekuvulweni kwesibhedlela se-Ekusileni Medical Center. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders ngenyanga edlileyo lisungule uhlelo lokubuthelela imali yokuncedisa imizamo yokuvula isibhedlela se-Ekusileni Medical Center. Okwamanje iqembu leli selibuthelele amadola edlula inkulungwane ezilithumi lanye. Njalo isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi imali bazayipha abenhlanganiso ye-IM for Bulawayo okuyiyo ethungamela inhlelo zokuvulwa kwesibhedlela se-Ekusileni.
Siyabonga kakhulu njengeHighlanders futhi maybe sithathe lona leli thuba lokuthi sibonge abantu abakwazi ukuthi badonate imali yona le. Siyakwazi ukuthi izinto zinzima. Abantu kunzima to put food on their tables. Si sayenza ama logistics sikhangelela ukuthi maybe ngolwesithathu yikho lapha esingayenza khona i-handover yemali yona leyo. Asathanda njalo ukuthi sithi kubona labo abanye abangakakhiphi abone ngani bengakwanisa ukuthi bakhiphe labo bancedise bengakhipha.
Isibhedlela seKusileni Medical Center sikhangelela ukuphathisa abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo nasezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye leMaswingo. Inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele liyala lokhu likhuphuka mihla yonke njengoba kathesi selihahabela kuzigidi ezine. Njalo lomkhuhlane usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe kulabantu abangamashumi amathathu lani asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo abane babo sebadlula emhlabeni. Imizamo yokuvula isibhedlela seKusileni iqale ngemva kokutholakala ukuba koBulawayo kula sibhedlela esilungile ukwelapha abangabe bebanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Iningi lalabo abatholakala beligciwane le-corona koBulawayo bebekhuthazwa ukuba behlale ezindlini okuthiwa yi-self-isolation ngesikhiwa. Ikanti labo abatholakale ukuba kabayilandeli leyo nkuthazo bebevalelwa e-Thornbrook Infectious Hospital. Kusukela namhla ngomvulo abantu bakule Zimbabwe kuthiwa basavunyelwa ophuma phandle bengagqokanga amaqhina ukuvala amakhala nomlomo. Njalo lokhu kuza ngemva kuba kwekethiswe uhlelo lokuba abantu behlale emakhaya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless lot. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this one.
Kalugqibe uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Belokhu bengamachumi amathathu lani 34 abafunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili se-lockdown. Abantu bekhuthazwa ukugqoka ama-masks nxa bephuma ezindlini. Elemelika namhla lithi linikezele eZimbabwe izigidi ezintathu zamadola $3 million enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. I-World Health Organization iveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni awukubavikela emkhuhlaneni olwe-immunization ye-COVID-19. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
Siya
Siyanibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.